Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla siku 27 Nhlangula 2022 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa kobulawayo akupha izikliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays, and Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with what we segelo sombuse sicha used.
Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu oyelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma namapholisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuthiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuthiweyo laba balakho ukumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona abacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunenge. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelingilandi mhlazi ku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama iseHarare.
Yinidoda!
Bekulezihloko abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhuchamfundo iBhomandaza, usikhuchamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla lemabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Panzo uyashoko renama takanzwa kudzamirwa zvikuru naizvozvi matundundumu munenge mune matombo tarasikirwa negamba.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa anga asina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
Uchamisa opinde wati
munhu akanga atora nyaya yakati ngatidarui because nyaya yakanational events we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona uMuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta api constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations on holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved. Ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha e-UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese, okubandla le-Labour Economists and African Democrats, uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party, sikhala nje labo. Bonke bakwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi, kasikhaleni silethemba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekwenziwa iconstitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kweconstitution yabe enhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athina siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nga ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika-17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila, ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla lezano PF uthi
thina esintwini silesijwe esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala umele etheshe lona kumbe akusela ukukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho ke nxa mina ngokukhangile ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakho selidlalile, wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye, kodwa yena usekuqedile okwakhe kulo mhlaba, ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo, wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Phathamandla zebandla lezanu PF ezimbili esabelweni senyathime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abanengi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo esiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ichefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla lezanu PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Edwin Ndlovu, ukansila webandla le-CCC, endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, olilunga lebandla le-ZANU PF, bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali, i-evidence ikhona lona, why lilunga le-ZANU-PF nayo? Ngoba thina sinento engama-cell registers lawana, labedlulisa kulo muntu nxa elilunga lethu. Kukhona kuma-register ethu. And labo into esenzakala, konke lokhu senzakala, bakhona babekhona ebhawa ukuthi bahamba njani. Kuge sileni kama na kama banga banga kwenye kubanga kumbe kuta injia na le banga kumbe lucha na mwini izamke kwenye risingi na kuna pa and umuntu oabla umo blessing pay siawa zina ubanju katika skulima umo police custody uwa appear nabi a court. So kona hapo ke ama yene abisi angati endungu kanyela u honorable Sikala lo honorable Sithole baba tume emfregeni kanti sikhuluma so u honorable Sikala bevele out ku bay for me high court yamtshela ukuthi kona ungasandlalela ku social media usenze izinto zona lezo zenzayo but now uthi ubone le muntu ke defiant kumbe ufuna ukuthi uzipoint kumbe ufuna ukutokonya nabomu usebuyela aphume ku social media threatened violence
nanso baba Ndlovu.
I'm a blessing. I live with a chicken. Why do you have a toilet triple C? You can tell a lot in your money. You can tell something. I get triple C. I'm the now. I will say less than a cliff. Why can't I refuse that? I will be in with the same money. They said, Tinge, a little longer than a cliff. You said, Chicken, you said, Chicken, and Jelok. Now, after the wind, I will say, I will say, I will say, I will ngoba phela abantu beqotshiwe bachisela imizi khona ngale emfeni ke kuzokhalela uMo Blessing Hall. Lokho kumgceke uMo Blessing Hall ebelilunga le Triple C sindingileke sethunjwe ezanu PF wabulawa hayi kucacile. Kumele ukuchasise ukuthi laba bachiselwe imizi bachiselelwa imizi. Njalo bwayi futhi sebephinde kwaba yibo ababothwayo kuyibo abachiselwe imizi abayenzelwe isuku esinjalo. Yikho sikhuluma khona phela ngelungelo loluntu khona lapho ukuthi hatshi kalikho le lawyer elimele uMo Blessing Hall seliwotsha kumele asole uJob Sikala mela ngathule phela ngayibona ukuba kusenzakala mela asole ngoba ulilawyer umele imuli yakwa Blessing Hall uthi hayi kwenzakalayo kakusikho la malunga e-Triple C sechisela imizi kakusikho kumele akukhulume angesabi ukuthi senza botshe botshelwa ukuthi ukhulume iqiniso.
Baba Chuma, nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ngingakaphenduli bonabo ngicela ukubuyela ngidlale emuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kaJob Sikala uMo Blessing emsebenza ethinga municipality ngayo walimali emsebenzini wadinga ukuthi kona athole ukuthi na angathola nje umncedo lokuthi kona amelezi azange athole igqwetha uMo Blessing azange eseseraide ephila edinga umncedo olwegqwetha uJob Sikala abekhona wayengu-MP vele kwabana bayali umsiza. Namhlanje uJob Sikala sekona usengomuntu osekhulumela uMo Blessing useligqonda nabo uMo Blessing ngalithi this is all about politics. Zethu bese singena sengishiya leyo sesingena kuleyo okhuma ngayo ubuhlungu lobo obukhona elizweni yibuhlungu obuziwa ngumuntu wonke lo muntu okuzana uPF uyabuzwa. Unfortunately so ezinye sengibangela yimpilo e-Ukraine nase-Russia ngani noma ungakhangela even egoli ngale i-cooking oil ukuthi ibiza lakho isimo $7-8 njengoba i-$7-8 lapha eZimbabwe isiye likhwelile kona le golini njengoba nalapha ilikhwelile so so sibuza uhlungu sonkeni kodwa abantu beZimbabwe abamkodwa bayakubona bakunazela uhlungu lombuzela ngapi ye lobo obusobuswe yimpi e-Ukraine nase-Russia siyabubona kodwa vele thina bese vele siphakathi kobunye uhlungu obubiswa ngamadoda labo mama abasukuma bethi emathiweni fanga lo pressure fanga mu sanction abantu behlupheka siyabona yikho bona ukuthi come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya sina sisekela iqembu elima lati noma kuhlungu yikho nje kunama career politicians basihlupha omalume laba avele bezifuyele hayi abahlupi laba ngoba bakwazi ukuthi ngakhuma enifuna ukumlanda emzini malume sile sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumthinta wandoda umfana sithi ah baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuqhubazele ezani sebathi hayi namhle ngowezani uphilo.
Naso baba Ndlovu akuyiphethe
hayi nguthembisa umzukulu ukuthi sithi bye-bye izani uphilo kumnako ozayo. Abantwana beZimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho ke balubona uhlupho lukhona elizweni sebehlupheke kakhulu sebefuna ukuthi bashintshe isistimu yonke kawani ngoba iZimbabwe isifana lendlulano ithenga ivele mangobongobo ufika uyidibize uqalise kutsha kufoundation kabo sifana nomuntu othenge nje isipesi esingathi thina uthenge isitendi kuphela So sesifuna over all the system yonke kungena elinye ibandla. Sibanengi amaZimbabwe afike sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazethileka nabo ngesileka batshintshe labo kungena abanye sitshintshane ngobuningi bethu. Hathi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa yumbe ibandla lilodwa lokho kubulala umnotho bedinga ama excuses.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu councilor webandla lesiCC ubexoxa indawo nye lelunga lezana PF umnumzana Joseph Chuma belo ntungameli inkomo we studio 7 Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we-East London kwele South Africa abedlula amachumi amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelichumi lantathu 13 lelichumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwenza umhlangano lentathele izindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uza kwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, 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 salibonani. Lonke basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo. Balaleli bethu esibathandayo abalaleli uhlelo lwe-Studio 7 basiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwe imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili okhulume kobulawayo emelele i-CCC lokhulume sebhinga la emelele iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho. Vele amajaha kunjalo. Nakubanga inkazana vele kule ndlela ezinjalo kodwa ke ngizama ukuthi ngugqugquzele ukuthi nganazelela eSouth Africa kwasukuma ama youth yabuya umbuso ezandleni ezandleni ezilungileyo eZambia kusukuma ama youth kwabuya lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako thina sisalapha singaya khona asisela ngenye indlela sesilinde nje ukuthi ukufa kuphela so ama youth lingasukuma 2023 likhuphi izwe lele lokwebelikhomenta labo balikhomentayo ngemva kwe 40 2 years sehlule ukuphuma edakeni libone ngani imoto ingabhajwa 42 years phakathi kodwa kalibona nikho nizavele iphume sesithe siyikhala libonele khona bobu yehlulekile behlulekile laba haya iseki yonke le baphoza imadlanyana nje okuncane ukuthi hambi yekhuluma uthi akusiqiniswa akusiloqiniso iqiniso yikuthi hayi ababusi abakudala behlulekile kada lizwe abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalo khona kathesi ilona qiniso leyo kaSmith wawungcono okaSmith ongcono kakhulu kakhulu ngoba le mgwaqo ukwesebenzisa umgwaqo kaSmith osawayezigambagamba lokumgwaqo kaSmith eGoli kulungiswa kusakwamalanga lokhu umgwaqo ungavelwe lephodoleli lodwa vele kuyabademonstrate kuhle kuleleso kulungisiwe lapha haya kulaqinisa abantu akulaqinisa abantu akulaqinisa abantu 2023 asivaleni ngebheji kuphela kungena iyouth sakane youth ochamisa bonabo labo sibangelizwe labo umqondisi wasisebatsha choyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi njalo lizasela umsebenzi yesu. Ngiyabonga
bazakazi be-Studio 7 sanibonani. Ngicela ukungazikhitha mani uthi ngiphawule njengento ezenzeka elizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU-PF amaZimbabweni ayihloniphile babanika ithuba 42 years yonke amaZimbabweni elekhe enika iZANU ithuba ukuthi maybe izashintsha izinto izazitshintsha izinto kodwa ihlulekile. Now itime ukuthi iZANU-PF ikidedele abanye sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana ayikho yini into abangayizama ngoba iZANU-PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kusolwana kwakubanjiswene izinto sazibona zitshintsha kubanjiswene so kukhomba khona ukuthi iZANU-PF yona iyodwa umbuso yehlulekile so ayikidedele leli iqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo ngoba vele yilo lele yayibambisane nalo ngomu 2009 noma selatshintsha igama kungaseyilolo gama kodwa kusala kuseseyiqembu eliyi-1 noma sokwatshintsha kumbe umkhono kodwa kuseseyiqembu eliyi-1 so iZANU-PF ayikibadedele bebuse labe bebodwa sibona
bona ukuthi bebodwa bazoyenza siba abaphiwe nje 5 years nalesibone ukuthi bazoyenza bazoyenzani bona kuba ngeke bazame na ngubizana u PFI sekho into engabisa iyenza i chance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa nokumanje abasela nanjona ama ideas ukuthi bangasebenza ngatshela abantu bethini ngubisikade basiphiwe sonke kodwa ke basenzela phansi singamazimbabwe so now izana PF time ukuthi udedele abanye njalo sicela izana PF ihloniphe i constitution ihloniphe amalungelo abantu namapolisa aseZimbabwe amapolisa akithi abayekele ukusekela izana PF nezek ayekele ukusupport izana PF abasupport amaZimbabwe ngoba izana PF aso maZimbabwe maZimbabwe ngabantu laba bavotayo amaZimbabwe so mapolisa zek judicial abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe bayekele ukuba leke besekele izana PF ngoba izana PF isiyehlulekile ayiphume embusweni njengokuthula idedela abantu
Sanibona lokho ukuthi linjani ngezinto ngesindawo. Hayi, kunalezi zano PF le siqala ukurobha abantu emakhaya lapha. Tshela abantu amanga ukuthi kona kune tournament yebhola yona ikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utshwala. Sihamba icampaign ngotshwala izano PF. Kale sizehluleni lezi. Why bengayenzeli abantwana ama youth imisebenzi? Kana ukuthi kona bebanikeza utshwala mahhala. Utshwala buyenzani? Utshwala buyini abantwana labancane utshwala? Yini utshwala? Utshona utshwala. Kanze icampaign nangotshwala berobha abantu la ngotshwala. Bafundisana abantwana. Hayi lezi zihluleki zizano lezi. Izehluleki because robha abantu lapha emakhaya zinikeza abantwana abancane utshwala becampaign ngotshwala kahle kahle. Hayi laba abantu laba sekuright. Laba vela kusela umuntu obafunayo abantu bezayo. Kambe unganikeza umuntu utshwala umuntu engadlanga. Ukwazi ukuthi umuntu ulambi kasebenzi. Uye mnikeza utshwala mahhala ukampeni ngotshwala. Utshwala abathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezayo. Sebe-robha abantu lezinto ezingela ngqondo. Angeke ukampeni ngotshwala. Hayi loba sekuthiwa yikukampena. Vele obvious laba abantu okusela umuntu obafunayo. Xa bengase abarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi bethi kule bhola beqede benikeza abantu utshwala. Ayikho indlela abangakampena ngayo. Akula umuntu obafunayo lapho. Akula umuntu ongafuna udubo olufana lwezano PF. Laba vela kulantu yonke indawo onto bakhathele ngezano PF. Sebeze berobha abantu bebarobhi nangotshwala ama-youth istenti kube ngabadingela ama-youth umsebenzi. Dani beyekele lokho abakwenzayo lokho.
Livuka njani ku-Studio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebeyikhuluma ngumnankagwa. Umnankagwa mayezothi ukufa komuntu yi-stage manager. Angazi ukuthi uzama ukuthini. Uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu le nto ngoba le nto eyenzakaleyo into embi kakhulu engafanele iphinde yenzeke kodwa into ayikhuluma nge-violence azi umnankagwa mina ngazi ukuthi umpresident onjani mina ngazi ukuthi abantu bezana uPF vele bona umuntu vele othe esuka endini yakhe kuthiwa kule election ethi uvota evotela umnankagwa umuntu ocabanga kanjani umnankagwa ikhanda lakhe alisebenzi umuntu olekhanda elingasebenziyo le zinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungela ukuba yi-leader yelizwe
livuka njani endaweni zonke kakhulu ke sibingelele abasakazi be-Studio 7 siyalibonga kakhulu ba-Studio 7 basakazi sibingelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli bonga kakhulu u-18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu ebendilokhe ngihleli ngilame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamabhedi konke lokho uhulumente usecekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezo ncwadi asambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumente uyakampena uhulumente mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumente ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama-1-5 bakwethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obe kuzima kakhulu kine ingakwazi ngizakuqalathi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba nakho yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu asandeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asandeni kuzaba yinto ethelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba mnankagwa abuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusalayo zabule isithupha sakho siyabonga esandleni wobuningi bafowethu ebe-ofisini siyelanda iy'ncwadi bakhaya khona ngapha ekhezi ekhezi bali phewula khona ngapha maphewula hambane hambane uhlelo lwezwa khona manje kungakabi lansuku ezingayo lungiselelani ukuthi kuhambela kubo council lebuza ukuthi ngadingakalani ukhansela lilungisele kade hambani baphoethu labogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakungwenya lapha ewatayo ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimate. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ma-Studio 7. Amen.
Alawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. UZulu welemelika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa ele New York le Arizona kuqhamuke udlakela kwabotshwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Kolunye udaba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki.
Okwakathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le, hhayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzele, sebeke bahamba e-South Africa bayadlala khona, bayadlala imincintiswano ethize. Sekusele nje okuqakathekileyo, kathesi okuqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le, bengakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani, kumbe ukuthi sizakudlani, kumbe ukuthi sizalala ngabi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka, bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala, kodwa uma siqeda lapho siza kudlani, kumbe uma siqeda lapho siyalala khona siyabe sihlala nga-4-4 or siyabe sihlala siminyene. Sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa eyokudla leya lapho abazahlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal ku-jnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi nxa belezeli kumbe bele Cash App bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Nxa bele Cash App kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. Amapholisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change emlokitshini lelobhengula kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.